bathi indaba kungamakwa ama-results abaphumi atsho vele sasithi umnyaka kuphela ama-results abesephumile babe bamakile bakhupha ama-results abantwana baba-prepare ukuthi next year bahambe kukongwane ngoba abantwana laba vele ngokwabo basalele muva kakhulu kambe bazafunda nini bazaqeda nini kungakabi layo yona linto bekuhlupha kakhulu ukuthi abantwana bazuzi izindawo ngoba ezinye izikolo zikhangela ngama-results ukuthi umntwana uphume njani kakhulu ama-boarding schools nama-private schools nezinye izikolo esibize zikagovernment uzuza indawo kuba nzima emntwaneni oya ku-form one sokuzaphazamisa vele abantwana bazajududa ukuze bahlaliseke babe lokuzinza esikolo ukuthi shu indawo sesizuzile sesifunda ngoba vele sizohlupho lokudingela abantwana ezindaweni.
Ye, yena uhulumende uthi labo abadinga indawo ka-form one baye ebulenjini lapho-ke o-headmaster okuyibo abazakhangela ukuthi ngobani abathola indawo ama-results engaphuma. Ubona ingani bayenelisa yini bonke abazali ukufinyelela lapho ebulenjini?
Hayi, kuyehluka lokho vela kula mzali ofinyelelayo but kutshwana kakhulu abafinyelela ukuthi bebulenjini sehlulekile khathesi khonapha kuthiwa bafunde ngamanasi nendawo ngama-whatsapp nowhatwati kotlai sehlulekile abaningi abafundanga online bebethelezi babantwana ngoba amafoni awakho amabhandla wakho yonke into nje akukho ukuthi bancediseke abantwana labo njalo uhulumende uyakhohlwa ukuthi abantwana abaningi bazintandadi njalo abazali abaningi abasebenzi baphila ngokuthengisa landani nje okokuthi bazuza imali.
Lingathi izikolo zona ziyilungele yini ukuthi zivulwe sesikhangela i-COVID-19?
Uyazi kunzima kakhulu ngoba uhulumende wethu into zakhe zonke asisekathemba lazo ngoba uzathi ufumigethile abagezisile bavikele kungenzakalanga ngabe uyasithembisa ahlale esithembisa into eqinisekileyo ukuthi zezafumigetha zonke izikolo zilungiswe bekungavulwa wonake umnyaka khathesi bebhala abantwana beqeda khathesi bagule kakhulu ibatshayile khonapha ezikolo zethu zokokulumane ngaphi laba abantwana bagula bakhawule wafica sokuphonga uba izinto ezikhawulayo so pho so okwa next year uzabe ulungisa ehlulekile ukulungisa khathesi xa ezalungisa afumigethe izikolo azihlambulule azigezise nesikhathi esifaneleyo ahle aqalise ukuzilungiselela kungaba ngcono kakhulu ngoba ezinye izikolo zithenga nazedlela lapho ezihlala khona basicuthe sibe sikolo sinomhlangano wabantu besonto ekasitholi abaningi ngabuza ukuthi kati lenake yavunyelwa ndihlala khona sesikolo uyabona ukuthi sosane isikolo kuyingozi ngoba abantu abanye abaningi kuyafaka ukuthi igciwane lokuyani.